sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ntande ukuthatha leli thuba lokubonga uJonga Kantemiringo kusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 9. Mhlangula 2023, Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu oweConcord unqume ukubana idale lephalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa ukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144. UZulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo le-ZANU-PF elokupha uMuyi uMnumzana Ndabaningi Sithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka eminingi watshonayo. Abebandla eliphikisayo LCCC bathi ayisilo eliphazamisa umnotho welizwe njengalokho okuthiwo umongameli Emmerson Mnangagwa besithi okubulala ilizwe yikwehluleka kombuso we-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court unqume ukubana idale lephalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo esetshenziswa ngabe-Zimbabwe Electoral Commission ukwethula imbadalo yokuncintisa kukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumnumzana Lavumo Maduku obese Concord lamhla emele umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo eleNationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans NAPDR umnumzana Divine Mhambi Wobe yena ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. UMaduku uthi okwenzakale emthethwandaba lamhla kuyikunqoba kukaWobe.
They have said that Parliament is in breach of the Constitution by not having had its obligation. Then they have ordered Parliament to perform its obligation.
Singakho vethe iParliament yenze izibopho zalo kusiyafika umhlaka 16 Hlangula okungolwesihlanu lwesonto elizayo. Lokhu bakwenze ukuze benze lokhu ngaphambilini kokuhlala kwemthethwandaba yozokuqoqwa kwamagama abazancintisa kukhetho ngolwesithathu oluzayo zikamhlaka 12 Mhlangula.
Umnumzana Mhambi Wobe owake wancintisa njalo kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018 wangena kumanyano we-Political Actors Dialogue Pollard ulandisa kabanzi ngempumela yemthethwandaba waphezulu weConcord edabeni abelukhalaza ngenhlawulo okumele ihlawulwe ngabazaphatheka kukhetho lwalonyaka.
Idale selivumelane lathi ukuthi iParliamente ayiyenzanga umsebenzi wayo qobo okuhlola lokuhlaziya imithetho yonke efakwayo elizweni lethu. Liyananzelela ukuthi umthetho wawufakiwe ukuthi kube le fees ezingange 20,000 kupresident le 1,000 kumaparliamentarians bese silethe ukukhonona okukhulu lokuzwisa abantu ubuhlungu abangalamali labangakwanisi ukungena kwezomncintisano. Okungahambelani le constitution yethu evumela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukungena kikho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lephalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, upha umbono wakhe ngalolu daba.
I-Constitutional Court kekhathesi kutsho ukuthi sivumelane lokukhala kwabantu bonke, hatshi kwe-client kamaduku kuphela. Osokusitsho ukuthi sithe yona iParliament yaseZimbabwe kusiyafika umhlaka 16 iviki ezayo kufuze ukuthi isithethe isinqumo, isithethe ama-steps okuthi khona umthetho nalo iwuhlolisise, iwudebate, then bese kusiwa khona-ke lo mthetho yiwo oza kutsho ukuthi ama-fees kanye okuyokufuze ebhadalwe ku-nomination court eyahlala mhlaka 21 ngama-fees anganani.
Isiphathamandla se-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena uthi lesi sinqumo yisibonelo sokuba ilizwe lilandela imithetho.
ukuthi nxa umuntu engasuthisekanga ngesinqumo esithile somthetho uyahamba emthethweni ophezulu obusa ilizwe uconstitutional court ilisisethula isinqumo imali le kade vele ibalwa ukuthi abazancintisa bayibhadale imali ebiphezulu kakhulu ebingeneliseki ikakhulu kulabo abanye phela abantu nxa bekhetha umuntu abakhetha umuntu ngokuthi ulolutho unothile bayakhethwa bayanga bayibabakhokhela abantu nxa ukuthi abantu bababone befanele ukuthi bakhokhele ngokunjalo imali yakhona yokuthi bayibhadala kunomination court nxa isiba yinkalakata yemali enjengayenale bazayithatha ngapi yona ikakhulu futhi foreign currency nale iyavela ngapi
umthethwandaba weConcord unikeze idale lephalamende ukuthi lihlaziye lolu daba liphume lesinqumo umhla ka 16 kuyona le inyanga kaNhlangula ungeke edluli phansi kwalesi sinqumo SASI 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola yemelika 20,000 United States dollars kuthi abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuzamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola yemelika 1,000 US dollars abafisa ukuba ngamakansila bekhokha ikhulu lamadola yemelika 100 US dollars. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Uzulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo lezanu PF elokupha umunye wabasungula leli bandla waba ngumkhokheli walo wakuqala umoyi umnumzana Ndabaningi Sithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watsho nayo umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
linsolo iphuma ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukuya eChipinge kusasa emcimbini wokunikeza uSithole inhlonipho le ngomsebenzi awenzayo wokulwela inkululeko yelizwe. Uhulumende ukhuphe umbiko esithi lokhu kwenzela ukuba uSithole njengeqhawe elakhohlakalayo embusweni wakuqala aphiwe inhlonipho yakhe ukuba lemuli yakhe inakekelwe nguhulumende. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe ziyakusola leli nyathelo zesithi kuyini okungabe kwenze ibandla lezanupf lacabanga ukumkhumbula uSithole sekuleminyaka eminingi kangaka lokhu watshonayo. Ingcitshi yembali yeZimbabwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Thembisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba iZanupf isidinga usekelo.
Ukubona kwami lokho ngathi mina njengokuba kwazi iZanupf bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abezigabeni seChipinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona idinja umuntu oqondileyo. UNdabaningi zimele sinanzelele ukuthi waba ngupresident wezanu bona umongameli okhona kathesi bengakazi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bomo Sibanda yena othi uSithole kazange amukele nguhulumende weZimbabwe nalapho esaphila.
Sithole ngangimazi eyiliberator engumuntu olwela inkululeko yabantu. Lokhu ngizakugcwalisa ngokuthi ule plaza elalo eHarare alithatha walipha abantu ukuthi bahlale kulo. Uhulumende kamgabe waxotsha abantu kuleyo ndawo wathi abafanelanga bahlale khona. Kodwa uSithole esefile lelo plaza umgabe walithatha walipha abantu ukuthi bahlale khona. Umahluko wakhona unga lapho kusehlula khona. Izanu kathesi idinga ukuthi isekelwe ngabantu isicabanga amaqhawe akudala ukuthi bawaphe izikhundla ngoba bafuna ukusekelwa.
Uhulumende encwadini ayilobe izolo uthi lokho akulandele zombusazwe okugcizelwe ilunga leZanupf Central Committee umnumzana Mabutho Moyo yena othi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele kumananisa ilizwe.
Ayikuyinto enhle sibile yenziwa ngumongameli ukuthi akhumbule esingathi thina yiwo ama pathfinders estruck seZimbabwe abayiwo abayiqalayo indaba ye-resistance against i-colonial regime. Obaba uNdangalingi Sithole ungakhangela ngomunye wabantu bokuqala abasukumayo esingathi ngama-early African nationalists nxa sikhangele i-struck for independence eZimbabwe. Ngakho-ke asobantu okumele bekhohlakale uma sithi sikhuluma ngembali yeZimbabwe.
USithole wathethulwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhla ka-21 Ntulikazi. Abazali bakhe kungumnumzana James Thole owesipinge lonkosikazi Siyaphi Chuma onyama endlovu wabhubha ngomnyaka ka 2000 mhla ka 12 Mpalakazi owangena kwezombusazwe engumphathisikhwama webandla le National Democratic Party NDP njalo waba umgcini sihlalo webandla lezaphu wayengumfundisi webandla le-United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwele Melika ukuthe ngesikhathi ibandla leZANU-PF libunjwa waba umkhokheli webandla leli wakuqala wasekhishwa ngomnyaka ka 1975 ephuma ejele lapho ahlala khona okweminyaka elithumi ebotshelwa umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi abamhlophe. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethesa amazwe angentshonalanga bebamsana labamabandla aphikisayo umlando wokusebenzelana ukuphambanisa isimo somnotho welizwe osokubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni. Ekhuluma emhlanganweni awenze labohlangothi lwabasakhulayo besifazane bebandla lakhe olwe Young Women for ED, iningi labo abazavota kwakuqala kukhetho lwalonyaka owenzelwe enkundleni yemucheke eMashingo, uMnangagwa uthe amazwe angentshonalanga akwenza lokhu ngenjongo yokungcolisa ibizo lakhe uba angatholi usekelo kukhetho ngokwenza konke okusemandleni awo okuyisa isisindo sedola leZimbabwe xa liqathaniswa leMelika okubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo ukuze uZulu amsole engamvoteli.
Chiri bengwa nenyika dzokuze dzokubadokero saka vanenge vachida kuti ivi mukatambura vomukira hurumende voisa zvibwasikata zvavo vouya muno vomora vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nedzara pasi ravo.
Sikhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngokuthula ngoba ibandla lethu selikhulile ngakho ke selingasafuni okodlame ngoba amabandla aphikisayo la noma bangaze benzeni thina sizanqoba kuphela kukhetho, kutsho uMnangagwa. Kodwa ke umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC unkosikazi Ellen Shindukedenga uyawulandula umlandu owetheswa ibandla lakhe nguMnangagwa esithi okubulala ilizwe ikwehluleka kombuso weZANU-PF ekulandeleni imithetho yokulondoloza ukuthula lezomnotho welizwe kanye lenkohlakalo.
Amazwi kababa uMnangagwa amangalisa kakhulu ngoba nxa sikhangela yena nguye ongumongameli welizwe leZANU-PF iyo ekusayo ende sikhangela njalo lokuthi uminister owefinance ngumthuli ende ngumuntu weZANU-PF ukhangelele RBZ lapha okuphuma khona imali ikhokhela yibo bona laba ababusayo abakuZANU-PF. So sesizazibuza ukuthi thina abantu njenge opposition kumbe abantu abamabhizimusi singena ngaphi khona lapha ngoba nxa ngesilungu kulento lokuthiwa yi-money supply bona yiba abakwenzayo. Ukhangele njalo njengelizwe indaba ze-trade ukhangele ukuthi kule ndaba yegolide indaba ye-lithium konke yama-diamonds iba bayi-in-charge and zimali eziphumayo elizweni zona lezi yibo abayi-control imali zona lezi. So sesizazibuza ukuthi thina abantu nje singena ngaphi khona lapha. Iqiniso elikhona yikuthi laba abantu sebeyehlulekile ukulungisa i-economy yelizwe sebedinga umuntu abangamgcoba udaka kumbe i-organization kumbe amabhizimusi ukuthi yibo abagcotshwa udaka ukuthi yibo abaphambanisayo. Kodwa iqiniso balazi and njengabantu beZimbabwe iqiniso balazi laba sebesesaba ukuthi 5 years zonke yena uMnangagwa eku-government engu-president uyehlulekile ukulungisa umkhonomo yelizwe sesesaba ukuthi nxa sokulilanga lokhetho abantu sebezamjaja ngemisebenzi yakhe ngokwehluleka kwakhe kasekwesaba yikho asedinga khona umuntu angamgcoba udaka. Thina njenge-CCC asingeni ndawo.
Loke bekungunkosikazi Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abancedisa ukwahlulela ekuthonisisweni kwecala elethesa owake waba ngumongameli kwelemelika umnumzana Donald Trump esigabeni seFlorida. Abejuri bathi kukhanya kule cala kumele athonisiswe ngalo elokuba kule ngwalo zikahulumende zemfihlo ezitholakale alazo yena sowaphuma embusweni. Lokhu kumenza abe ngumkhokheli wemelika wakuqala ukuthonisiswa ngecala elinje embalini yaleli lizwe. Esephendula kulokhu, uTrump uthi lokhu eqina ngelokuthi umbuso kamongameli Joe Biden usebenzisa imithethwandaba kanye labohlangothi lwamapholisa awe-FBI ukumhlukuluza, njengoba esetshilo ukubana ufuna ukumncintisa kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli welizwe. Abashayeli bezimota bakhala ngesimo esibi somgwaqo osuka kobulawayo usiya eNkayi, lapho abanye abathi bavame ukulaluka izimota zabo sezifile kumbe zaba sengozini ngesimo sokugugudeka kwalo umgwaqo. Unokuthaba Dlamini usipha loludaba ngokugcweleyo.
Umgwaqo lo owakhiwa embusweni wabamhlophe ilizwe lingakatholi uzibuse ubikwa ongakaze ulungiswe kutsha okupheleleyo. Lumgwaqo ungamakhilomitha alikhulu lengxenye 150 kilometers, kodwa abachayeli kubathatha amahola adlula ayisithupha 6 hours ukuze bafike kobulawayo. Uphenyo lwe-Studio 7 lubone ihlekana labachayeli abakade befelwe izimota kulo umgwaqo okugoqela amabhasi athwala uzulu. Iningi labachayeli laba liveze ukuba lokhu kuyimvama njalo balakho ukulaluka kulo umgwaqo okwensuku ezithile lapho sebethe babasengozini ngokubi simo salumgwaqo olamatshe, umagodigodi, uthuli kanye lokunye okungalungelanga izimota. Umnumzana Bongani Nyoni odabuka emangweni weSilobela ukhala ngokuthi indleko ezilandela ukufa kwezimota lezo ziphezulu kakhulu.
Umgwaqo vele kasilawo sisi, heshi kube ngabe vele bayasincedisa oroma kumbe kungayenza nje bavele bagrade nje kube libhodi vele mnalavuleethu indlela egangeni sikuwoza ukuthi vele siyasibolela sihambe egangeni vele kuvele kufanayo. Nje ngimile kona i-breakdown yokuhambiwele emagodini and iwisa ama-break pins iyabe ingasela ama-break sifisa ukulungiselwa umgwaqo kube right umgwaqo. Umgwaqo then ungaba right anje ayonke into i-right.
Amanye kuhambeni kayi 140
ngoba leyo imota le nxa ungahamba ngayo even 1 month iyabe isicomplaina into eziningi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngomunye njalo umchayeli umnumzana Martin Ndlovu obesuka eGuwe esiya kobulawayo ofelwe yimota emangweni we-Tech Mine.
Umgwaqo awusebenzi vele ungamana sile kususa ungabe lo mgwaqo bese sihambele eganyeni kafana namuhla.
Umnumzana Zamani Mlotshwa yena odabuka eMbuma ubelaluke emavinkilini awenkayi ezama ukulungisisa ikhombi yakhe.
Into esijaye kuba nazo yiyona le ama-problems ezinto ezinjeyabonjini endaweni njengoba ekuhambeni kwafana nomgwaqo ngendlela omubi ngakhona.
Umnumzana Mehleli Sibanda yena odabuka esabelweni seChanke uthi lokhu kuvamile njalo kakubaphathi kuhle.
Sesifisa ukuthi ngabe ziyaphuma lathi zisambe eHarare ngoba into esihlangana layo la kwizimba lesi njengoba la ubona imoto yami nje kwapha isibulele izinto eziningi khona. Mina vele umgwaqo lowu kusukela kubo 2002 vele ngahle ngawubona suRoma. Ngiqala ukusebenza vele ngahle ngawubona umuvi azange ngawuthola umuhle. Hayi thina ngokubona kwethu ngani siyagubeka lapha eNkayi la. Lapha siyagubakala sibe.
Umphathi Ntambo obona ngesabelo lesi, umnumzana Richard Moyo uthi izikhalo lezi uyazazi njalo sewazisa kwabohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development.
Yazenza mina ukukhuluma ngawo umgwaqo lo kakhulu lo minister kulo kuze abesele ukuthi ukhontrakt wombona ukuthi kusayide angikwazi ukuthi okwehlula ukuthi beqede 60 kilometers anayikuyini. Yayazi into okukhuluma ngayo sibili yayazi. Asiba ndimzama nami njengominister of state ndizama ukukhulumisana lo minister wemgwaqo ukuthi sifuna ukuthi kuyazama ukuthi grade ngoba ukuthi sithi simele ithara. Ithara iyathatha 2 or 3 ziyafika ekhaya.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Felix Mona, umqondisi wohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development yehlule ngoba ebengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngomnyaka ophelileyo, emgwaqweni munye kwabhubha owesifazana wemateme owayehelelwa lapho omongi besibhedlela senkaye babethathe isinqumo sokumgijimisela kobulawayo ukuyabelethiswa esibhedlela esikhulu esempilo Central Hospital. Lumama wehlelwa ingozi le ehamba nge-ambulensi eyaphuma umgwaqo yakuwa wahle wafela khonapho. Sekwedlule iminyaka edlula engamachumi amane umgwaqo lo uzama ukulungiswa ubuye uthiyelwe endleleni, kodwa uhulumende kunyanga ezimbili ezedluleyo ubike ukuba bazalungisa ingxenye yomgwaqo we-Beit Bridge Bulawayo Victoria Falls esigugudekile, njalo bathembisa ukuba bazalungisa lo wekhwekhwe kusiya enkayi usiya thutshela elupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembise ukuwulungisa ngowekaroyi equma ebhinga kusiya bamba eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Elizilaleleyo zindaba zolimi lesiNdebele kuStudio 7 eye-Voice of America esakaza iseWashington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday on 7.
Kuwoza Friday kuliviki silomculi wengoma ze Afropop uPatrick Joel. Welcome Manyavi Mpofu. Yena ke ucula ekobulawayo. Asizweni lapha ke ixoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Jesus Banda.
Mati konja unyamo tindayo zaneche pamanda shisayo, ashisayo. Mati konja unyamo tindayo zaneche pamanda
shisayo. Siyawamila, welcome Manyavi Mpofu, kuhlelo, akusethulele imbali yakho.
Uphila uzalwe eGwanda esijawundeni, kuthi ngokudabuka ngidabuka le emagujini amnyama enkaya ezinyangeni ngaphansi kwanduna onkalakatha. Ubhila ucula engumculi okhona lapha kobulawayo eCalanyon eCountry Park, ecula umculo obizwa ukuthi Afro Pop. Bengishaya kakhulu ama solo performances e-bathroom endlini bebekwazi ukuthi ubhila ngangena e-bathroom kaphumi ngoba uyashaya 1 hour 4 minutes or 2 hours 4 minutes. Kusho ukuthi umculo wami ngase ngisusa-ke lapha ngawuthatha ngahamba lawo enkonzweni. Enkonzweni kulapha-ke umculo wami wafika wakhula waba mkhulu okunokumangalisayo ngoba ngaphiwa ithuba lokubana lami ngibhale izingoma, ngaba yingxenye yeqembu okuthiwa emaculo enjabulo lapho abazayo bencindezela nje i-album labo kungekudala.
Njengomuntu owacula kakhulu ingoma zokholo obona ufanele ukuthi azame umnye umculo we-afropop pho wasebenza nobani bila
ngahlangana lomfo wethu Mthembu Sibanda uvodlozi 16 is also a music producer and an artist wathi isitshengise ukubana ngabulani senze ibeat and we did a song called Mawulala and we did ulala ngoxolo lolindela eyakhe impumelelo sayenza i-EP that had 3 songs so ngathi nje ngama features zawo I started music professionally namhlanje ngiya announce ukubana iphepha ndaba mhla ka 10 June ziyakhala sikhale kube mnandi iyaphu
yekela 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 yekela
Jola nabanje cabangeluba yabathanda Lizophosele ukuba shade nabo lingabathandi
Umculo kaBhila uyatholakala ku YouTube, Facebook, Instagram, lamanye amakhasi ya social media kunye nakuma digital platforms thenga phela kusasa ke ukhipha idlalade lakhe anytime chisayo elithi phephandaba
phephandaba liyaphuma 10 June zakhala sikhale kube mnandi ngithi mina bye
Manguka ntandaza uzunginikeza amehlo moya hathi qumuqe tugequqe tususele sitha
igama kuphila iphepha ndaba 10 June liyaphuma asikhale ngithemba lizalithanda ngithemba lizalienjoya ialbum elikhuluma labantu jabonga kakhulu
Upatriarch Joel, welcome Manyami Mpofu. We are born in Uzuli Zate La Kelly Child Chisayo. We pela upila vesila ushero oza. Oza Friday. Pela so nina nini longe. Ika mna mwenze Jesus man.
Yegela, 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 yegela. Yegela, 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 yegela,
Ngile themba lokuba liukholisile umculo kaJoe welcome Manyasi Mpofu ngidlalade lakhe alethulayo mhla ka 10 June lelimelele iphephandaba Lingakhohlwa-ke ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isimo somnotho elizweni esiqhubeka sisiba sibi okwethusayo. Idola leZimbabwe lisiwa isisindo nxa liqathaniswa lelemelika okwenza intengo yempahla lokudla ikhuphuke okwamagama. Kulabo ke abangafuna ukungena kulolu hlelo ole Live Talk lelo lakho ukuthumela imbiko ku Studio 7 ukusithola ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukulalela ku Studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 la ku 15460 kHz ku short wave. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.